Udokotela Derek Matsika oyingcweti ekwelapheni izitho zabesilisa uthi imvukuzane ehlasela umthambo othwala umthambiso lenhlanyelo yabobaba iyelapheka ingaphangiselwa, kodwa uthi ingaphuzelwa isichamele ezinye izitho zomzimba kuba nzima ukuyelapha.
Umkhuhlane lo umkhuhlane obamba wonke umuntu le-prostate, kutsho ukuthi umuntu onke ongubaba, kodwa umkhuhlane oyanda ukuya ngokukhula and umkhuhlane futhi oyanda ukulandela imuli. Nxa sithi imuli singalokhu esikhulume sithi ngama-genetics. Umkhuhlane lowo usungumkhuhlane esithi uphezulu umkhuhlane yonke yabo yemvukuzane kubobaba. And bobaba bonke abaka-40 nxa sithi commonness kumbe sithi i-cancer evamileyo sebe sithi i-prostate cancer. Into embi ngomkhuhlane loyo ukuthi eqiniseni nxa ulayo usaqalisa akulali uthole ukuzwayo emzimbeni. Ungabona sulokhona okuzayo sesithi usulama-complications kumbe silo sithi i-advanced cancer. Ikulesimo sesithi ukuthi imvukuzane le simumatheka umzimba wonke.
Udokotela Matsika uthi izibonakaliso ze-prostate cancer azibonakali uma iqala, yikho bekhuthaza ukuhlolwa kusasemasinya.
Now abantu abangazambuzi manje zabakwazi njani ukuthi le mvukuzane le kumbe nayo. Okokuqala kudingisiswe ngolinyanyini kulo muntu owaba le mvukuzane yini, whether yona ngokwayo le sithi prostate cancer kumbe ni mvukuzane yabomama le kuthiwa yi-breast cancer. Ezathotha nxa umama ele-breast cancer kuya nokuthi umntwana laye ongumfana engaba le-chance othelelani ibe le-prostate cancer. 32 ajust angibona ithatha isikhathi, just a simple blood test esibiza sithi PSA ngesikhowa bathi prostate specific antigen, that's the most important. Yona leya ujethi ungaba ne-chance yemvukuzane kumbe nathi. Nxa kule-chance then sokhethile ukuthi sesingayenza ama-test amanye sisiya phambili, kodwa nxa ngala chance ayo ungakhululeka kube i-test oyenza kumbe kanye ngomnyaka.
Udokotela Nkosilathi Chabalala yena uchaza izibonakaliso lokwelatshwa we-prostate cancer.
Number one i-BPH esiyibiza kuthiwa i-benign prostatic hypertrophy. So masithi benign sithi ukuthi sisho ukuthi indayi cancerous or non-cancerous, bese ba i-prostate cancer. Once lo prostate iyaqala yakhukhumala iyaqala ikunikeza inkinga, because njengoba nje kundlula leli pipe in between in the center of i-prostate lele likhipha umchamo-ke from isinye, kube khona ukuthi umuntu mama uyakhanula njengoba adusho, kuba khona post urination dribbling and sometimes uzongazathi awuqedile uchaza, bese kuba khona inkinga ke enkulu-ke ukuthi izinso ziyaqala ziyalimala because ungasaphumi ngendlela, build up i-pressure, so pressure i-translateka ey'nsweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bheki Nkosi Nkiwane uthi wake wahlolwa imvukuzane ye-prostate.
Ngihamba ngayahlola i-prostate cancer ngisebenzisa 48 years kodwa bayifumana. Manje sengize 56 years udokotela owangihlolayo wathi sengilayo njalo uyalapheka ngoba isaqala.
Uqhubeke wathi ubehlala esiyahlolwa yaze yatholakala eseleminyaka edlula 50.
Ngakho ngikhumbuza abesilisa ukuthi bayohlolwa ukuze bahlale besazi isimo sabo, ngoba ungacabanga ukuthi njengoba wahlola ule 40 years kusho ukuthi vele asozubelayo. Nango-ke ngasengile 56 sengilayo, so sengiyahamba-ke ngiyohlolwa futhi. Kukhuthaza abantu bonke besilisa ukuthi hhayi, lanxa waba wayehlolwa wahlolwa ingekho uyela uyohlolwa ngoba iyalapheka nxa isencane.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ephethe ezempilakahle eye-World Health Organization i-WHO ithi eleZimbabwe likusilinganiso sechumi lane kumazwe womhlaba abhekane lobunzima bemvukuzane ye-prostate cancer. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.